Embikweni engakaveza ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubika ingqobe egwacana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakhose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakhose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuthathwa ngumnumzana Munashe Mtutsa omele abatsha kubandla leli koBulawayo.
ZANU-PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi. Unganandelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibi lama-MP lama-councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonokho. So hhayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwacomrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubeka kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusephusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele sikhanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze, sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhlaka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni wokwazisa ngelanga lokhetho, umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhlaka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le-nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.